Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpandula 2021 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli. NgoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela esisikhathi sesiphila ngizo. Kuthi ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombili. Futhi bephinde bebuyele futhi kuma lokho.
Izizalwane seZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakele ukwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ulelozwe zisiya ku lockdown level 2.
Yeah, I think kube linyathelo elihle lokuthi abangenisanga kurejista bakwanise kurejista bakwanise bakwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangama-lockdown kungenazimali nabathi bengarejistwanga ku-BIM sithokoza nje konke ukuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista bafithe kurejista babhale ababhale.
Abohlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimsek bathi sebeqhelise isikhathi sokubhadalela imihloliso kuze kugqitshwe mhlaka 30 Mpandula okungumbiko owamukelwe ngenjabulo ngabazali labafundi. Abe-MTC Alliance bathi bazakhulumisana loZulu bengekethuli ibizo elitsha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monsora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu ababili abakhulelwe yi-COVID-19 izolo abangamashumi amane lathobamune munye 49 bafunyana beligciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine lokhe lolu hlelo lwaqalayo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.9 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo ifakelwe ukwenqabela kumemetheka kwecoronavirus kulelozwe zisiya kulockdown level 2. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela lamhlanje abahlala kwele South Africa sebevunyelwa ukubuthana ezakhiweni bafika amakhulu amabili lengxenye 250 base bafika amakhulu amahlanu 500 nxa bephandle. Amaholo kwenqabela ukuhamba kwabantu lawa asephungulwe njengoba sekuqala ku 11 o'clock ntambama kusiya ku 4 o'clock ekuseni. Ukuthengwa kotshwala sekuvuliwe kusukela ngomvulo kuze kube ngolwesihlanu kusukela ngo 10 o'clock ekuseni usiyachaya u 6 ntambama. Abanathele emabhawa sebengabe unkunkulu uza kuze kuchaye u 10 o'clock ntambama. Kodwa ke umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukhathazekile ngenani eliphansi lalabo abeza ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-corona.
If many people are not vaccinated and remain vulnerable to infection,
abangahlabanga bangabangela ukuqhamuka kwenhlobonhlobo ze-corona eyingozi.
It's far greater. This is why vaccines are currently the most potent weapon we have to fight this pandemic.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le sekuthokoze kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abaningi bese belahlekelwe imisebenzi ngenxa yemigoqo lesikhathi besethulelwe amankampani abo. Abasebenzayo labo bathi kuzabangcono kakhulu njengoba lezikhathi zokuthi babuyele ezindlini sezincitshisiwe. Abamabandla zokholo labo bavezela umhlathi njengoba amanani abakhonzi lawo esengeziwe. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-South African Chamber of Commerce, umnumzana Mtho Xulu, uthi manenga amabhizimusi azasizakala ngokuyekethiswa kwemigoqo le.
Tourism, hospitality, eventing, those are the ones that were hardest hit.
Ezokwethekela, indawo zokulala, ezokudlela, lamabhizimusi aqhuba amakiki. Yibo ababehlaselwe kakhulu yile imigoqo kanti yibo futhi abazasizakala kakhulu ngokususwa kwayo.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwezinto eziningi kodwa uvalo lwabo kalukapheli.
lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi kulevel 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela esisikhathi sesiphila ngisho ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zenezizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma-lockdown ngoba masinanzelela makufika isikhathi sama-holiday uDisemba ama-lockdown ayabuyela phezulu abantu bephelelwe imisebenzi kufika iwinter kube njalo kuthi sesiphila nzima ngesikhathi esisikuso manje
abaculi labo bathi sekungconywana ngoba babengenelisi ukuqhuba amagigi kodwa kengcitshi kwezempilakahle wenhlanganiso ye-South African Medical Association unkosikazi Angelique Kutsie uthi kusase ingozi ukuvumela imbuthano yabantu abanenge
our infection rate is still too high it's 11% we can only start to brief much
Inani labahlaselwa yilo umkhuhlane lisasephezulu kakhulu.
Seeing that we are going to move into elections, that might be a problem going forward during the elections, but only time will tell us.
Kulabantu abaphose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona, sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili, 84,000. Sebesedlula izigidi ezilichumi lane, 14.6 million. Asebehlashiwe lobanje abanye babo besamelele ukuhlatshwa okwesibili. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelelwa kwamalanga okubhalisela ukubhala imihloliso kaform 4 olo form 6. Abohlangothi lolawula ukubhala kwemihloliso olwezimseki bathi ukuvulwa kokubhadalela imihloliso kuzamiswa mhla ka 30 Mpandula. Obathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentathela izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi lulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhla ka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakobulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
I think kube linyathele lihle lokuthi abangenisanga ku-register bakwanisa ku-register bakwanisa ukwazi ukufundela bakwazi ukubhala ama-exams because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamali yokuthanga ngelazimali nabathi bangarejistwanga ku-BIM sithokozela nje kungokuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi ba-register bafithe ku-register babhale babhale.
Unkosikazi Nomsa Radebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhale kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli imihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimiseki isigijimisi sithi sebevala iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisayo abenye behlule kulwemali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga. Uyasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kule sikhathi phonxa sokuyukuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxe bengasabalanga sebejitho kwalonyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bathi kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi ba-register ngesikhathi bavele bayaswela baza ukuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholile imali kadesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu ngabadinga uncedo iningi labo ka lilawa ama resources ukuthi lenze njalo li engage o teacher ukuthi balifundise ama extra lessons lana la ama lessons abangazange bawakhali. So kuzinzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i O level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i 742. Kuthi laba abanyekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezulu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648, kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abe MDC Alliance bathi bazakhulumisana loZulu bengeke ithuli ibizo elisha ulandela ukuhluthunwa kwalonga be MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monjora. Besithi bazaxotsha bonke abadlelana nalo umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we MDC Alliance kusukela ekupheleni kukaMpandula emcimbini wokunanza ubunjwa kwe MDC ngomnyaka 1999. UChamisa uthe abazihluphi ngokudinga ibizo lebandla elisha ngoba bona balandelwa ngabantu abaningi abaza kwethula abakufunayo ngalelo bizo. Abe-MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi kabafuni lakuzwa ukuthi uChamisa labanye bakhe basebenzisa ibizo leli. Umgcini sihlalo we-MTCT umnumzana Morgan Komichi ubikwa etshele abalandeli bebandla leli izolo ukubana wonke amalunga ayedalela ephalamende amakhansila labanye ezabelweni abasekela uChamisa bazaxotshwa ngoba bephambana lezimiso ze-MDCT. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana abantu yibo abaza kwethula ibizo elitsha lebandla leli, hatshi inkokheli.
Injongo abantu bakhangela ukuthi ama-principles enu ame afunani, ingathi injongo yebandla. Njalo baphinde bakhangele abathungameli, bakhangele kakhulu upresident. Ibizo thina sithi siza hambe bantwini, njalo vela sijahanga ngoba i-brand silayo ekuthiwa Advocate Chamisa. Kambe ibizo leli selingele dlozi na ukuthi abantu bangaze babange ibizo ngani ngele dlozi ukuthi ungaphiwa ibizo leli suzanotha. Thina sithi mbe bafuna ibizo mbe abalifuni, thina sinabantu, abantu bazasitshela ukuthi bathini, kodwa sesikwazi ukuthi abantu bathini. Singake sazimbula amakhwapha ngenxa yokuthi khona ukuhlokoza basithi ibizo bafuna ukuthi sikhulume ukuthi sinjani khona bezakwenza amanye amaqinga ukusivala phambili. Uma ugebha imbongolwane uyathula, ungathi lapha iyatshintsha umlindi. Yikho-ke hhayi konke lokho ibizo thina vela silandaba ngenxa yokuthi sisuka ku-MDCT kwathatha 2 weeks sisiya ku-MDCA abazange baphambaniseke abantu. Kodwa-ke thina sithi asifuni ukuphiwa i-agenda ngumonzora, asifuni ukuphiwa i-agenda yizani. Thina njengebandla labantu siphila labantu.
Abantu bathini nxa ubabuza bathi ibizo bafuna ukuthi kuthweni?
Hatshi baba, abantu asikafiki isikhathi ukuthi sikhuphe incwala yethu, sile mfumba yethu esilinayo. Kambe khathesi singaphonga ukukhupha imfumba singakachaphi uNkulunkulu kudela. Siyazi ngake sakhupha konke bandla, yikho ngithi abantu bazathi sitshela njalo siye ebantwini isikhathi sikhona selithi singaze sizuze ibizo sokusale 2 weeks abalandaba ngoba sile brand okuthiwa nguNisolchamisa ipicture yakhe is magnetic ilomuthi omkhulu ukuthi vele asesabi ngoba bona bazama ukuthambanisa abantu mntana nenkonzo khathesi singathi sihlahla bayahle baphambanise bagijime bagamule isihlahla singathi ngu-orenji baza kwenza njalo bayekeleni balokhe bethungatha kwenzela ukuthi basale bebambe isila zejuba ijuba seliphaphile asibafuni ukubatshela indaba abayifuna ukusifakela i-agenda noma umsebenzi thina yithi esaziyo labantu
umnumzana Felix Magalela Mafang umsekeli wesikhulumeleli se-MDC Alliance ubeliqoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekubulawayo uGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monsora ngodaba lunye
kusho ukuthi bayakwazi ukuthi i-MDC Alliance kuyini ngumbutho wamabandla bayakwazi njalo ukuthi lo mbutho ukhokhelwa i-MDCT esikubonayo nje ukuthi kukhanya engathi ngabantu abasaphezu kwamadlwane ngengqondo zabantu into abafuna ukuyenza bona bayayazi into abaphezu kwayo kusiya phambili bayayazi basafuna nje ukudlala ngabantu ukuthi isizathu sakhona kuyini umuntu uyakudinga uswele kodwa sikubonayo okungani yisi sizathu ukuthi abakafuni ukuthi bayenze into ele constitution eza kuba semthethweni eza kwenza ukuthi abakhokheli babo bakwanise ukuthi babothezwele kuloko abakuvumelana njengebandla basafuna nje konoko ukuthi bebe behlanhlatha besegangeni kusemhlambini kazalusile kungela olawulayo ukutsho ukuthi umbutho wabo ubumbe lokhu lalokhu ngoba kunjenje nje yena leyi umbuthano wabo awulayo i-constitution i-constitution ku-MDCT umbutho we-MDC Alliance wawule memorandum of understanding nje okuzinhlamvana okwakusisho ukuthi kuzasetshenziswana njani so bona into abafuna ukuyenza bayayazi kodwa basachithela abantu isikhathi isizathu sakhona udinga usiswele ukuthi kusazanywana
ye kodwa ke nxabe lokho besebenzisa ibizo kuyadiwani sizulu komi nje khuluma ngakhona kwizo
thina ukusebenzisa kwabo ibizo akulanto okungasiphazamisa ngayo ngoba nxase kuyiwa kukhetho abantu babe bekwazi ukuthi yithe sivele siyilabo
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monsora limuzwe xoxa lapho uGibbs Dube we-Studio 7 eseHarare Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Zimbabwe seliqinisa ukuqakathekiswa kokusetshenziswa kwendlela ezehlukeneyo zokuzivikela emkhuhlaneni yokwelatshwa kwayo kodwa kule nkuthazo yokulawulwa kuhle kwemisebenzi ye-holistic health care ukuze ingabi yingozi kuzulu njalo kulandelwa izinqumo zenhlanganiso ye-World Health Organization. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Linhlanganiso yabunjwa ngenhloso yokulawula imisebenzi yabe lapha ngendlela yemvelo Natural Therapies Council of Zimbabwe baqhuba izifundo zakuqala zokuphana amacebo kulolu hlangothi ekolijini elikhulu le-University of Zimbabwe. Udokotela Nyalai Paweni oyingcitshi esebenzisa indlela ye-holistic medicine ekubhodi yali kansili uthi izifundo ezinje siqakathekile kakhulu njalo ukhangelela ukuba zithuthukiswe.
I look forward to degrees being offered. I look forward to more workshops.
Kangena ukuba sibone ama degree enikezwa kuleli lezinye izifundo ukuze kuthuthukise amaqhuba imisebenzi.
Uqhubeke uDokotela Phaweni ethi emazweni awezwekazi leAfrika eleZimbabwe lokhu lisalela muva kulo msebenzi nxa sikhangela amazwe afana leSouth Africa leNigeria. Ngakho-ke ngokuqansa kwendleko yokwelatshwa kuleli kuqakathekile ukuba abantu bethole indlela abangakhetha kizo, ngoba vele abantu abaningi sebedinga indlela ababona bezenelisa ukuzihlawulela.
It's estimated that 60-80% of people in Africa rely on traditional remedies.
Ukuchangelwa ukuthi abantu abakusimo se-60 kusiya ku-80% kuzwekazi leAfrika basebenzisa indlela zemvelo ukwelapha. Lokhu kutsho abantu abaningi kakhulu.
UDokotela George Danda oyingcitshi kundlela ethiwa naturopathy eqinisa indlela esekela umzimba ukuba uzelaphe uthi bakhangelela ukuba bathole imvumo yokuba bafike kubanga lokuthuthukisa izifundo ukuba zinikezela ama-degree.
Zimche, Zimbabwe Council of Higher Education is yet to approve. Ikhansili yebanga laphezulu lezifundo yiyo ekhangelelwe ukunikeza imvumo kungwalo zokuba izifundo ezijiyeneyo singaba yiza certificate ama diploma lama degree kusiya ku PhD zisungulwe.
Omunye umama ongafunanga ukuqanjwa igama uthi indlela zikhona sibili liqiniso ezinikeza njengomzekeliso yena ngokwakhe kumizamo yokulwisana lezifo ngendlela zendulo.
Iqolo ngingakwanisa ukukhothama, iqolo lami kathi sisengiqinile, lezinyawo zazihlala zibuhlungu ndokungisebenzisa wona ama herbs. Ngivuka ngiwanatha nje kuseni njengetiye, ngisidla eporijini, ayangisebenzela sibili kakhulu.
Odokotela abakulo msebenzi bathi kuqakathekile ukuba abantu bengaphongukuthatha abangakwaziyo, okuyikho beqakathekisa ukucubungula lolwazi ukuze-ke indlela ezijiyeneyo ezigoqela i-naturopathy, homeopathy, aromatherapy and reflexology, reiki, healing touch lokunye kusebenze kuhle kunanza amalungelo abantu, ukuhlanzeka, imithi elungileyo ikumadosage avunyelwayo lokunjalo okuyikho-ke kuqakathekile ukuba ikhansili le ihlanganisele abasebenza ke kanje bonke benikezwe izifundo ezingabathuthukisa kundlela abasebenza ngayo. Likhansili yabunjwa ngoNtulikazi Nyakenye, ilebhodi ekhokhelwa ngusikamfundo Charles Maponga ogcile kuzifundo zepharmacy, njalo isile committee ezakhankasela ukuba uzulu azi ngendlela ezehlukileyo lezi ezikhona lokuqakatheka kokuthi labo abasebenza imisebenzi enje labo bebhalise babe ngamalunga ayo. Ingcwethi ezikulu umsebenzi zithi indaba yokwelapha umuntu ngokupheleleyo ihlanganisela hatshi ukuhlinzwa kumbe imithi echolekileyo yamaphilisi enatshwayo kumbe eyokugcoba kuphela, kodwa igoqela umzimba wonke womuntu, ingqondo yakhe nomphefumulo wakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
UZulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwabenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu ugesi ngenhloso yokuwalondoloza ngemva kokwehla kwesilinganiso salawo aphehlwa esitshini sehwange langokucitshwa kweminye imitshina yedamu leKaripa ngoba kulokunye okusalungisiswayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho inenge elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Yeah, I think kube linyathelo elihle lokuthi abangemisango register bakwanise ukuregister bakwanise ukwazi ukufundela bakwazi ukubhala ama-exams, because ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamali ukuthi angengazimali nabathi bengaregistwanga ngu-BIM. Sithokoza nje konke ukuthi uhulumeni sephinde wanika abantu ithuba lokuthi baregister bafithe ukuregister babhala abaphala.
Unkosikazi Nomsa Radebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo, abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhala, kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungiselela.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka izimo sekhisigijimisi sithi sebevala iningi singelamali saboleka izimali abeyinelisa ebenye behlulekulekumali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga. Kuyasisa ubuhlungu kakhulu, ngabe bahle basinika isikhathi kulesikhathi khonxa sokuyikuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxe bengasabalanga sebejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenyelisanga ukuthi ba-register ngesikhathi bavele bayaswela baza ikuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholele imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu ngabadinga uncedo iningi labo ka lilawa ama-resources ukuthi lenze njalo liyengeje o-teacher ukuthi balifundise ama-extra lessons lawana la ama-lessons abangazange bawakhali. So kunzima kakhulu, kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i-742, kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648, kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association sebeqalisile uhlelo lokudinga umqeqeshi omusha weqembu labesilisa elimela ilizwe kulomdlalo elama Warriors. Lokhu kulandela ukuxotshwa umsebenzi ngabezifa umqeqeshi obekhona okulinyathelo elamukelwe ngenjabulo ngabalandeli benguqu elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ikhangelele ukuba iqhatshe umqeqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe lama-Warriors. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthi lumqeqeqeshi uzothatha isikhundla sikamqeqeqeshi woxotshwa umsebenzi uDrafko Lokarusic.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izisa uzulu ukuthi ube lomhlangano izolo lapho ezivumelene khona ukuthi lo ucoach wama-Warriors uDrafko Lokarusic ake ame umsebenzi. Lokhu kuvunyelwane sakhulumisana kuhle laye, laye wakuvuma. Sesikhangele i-contract yakhe, ngakho kaseyiyo coach wama-Warriors. Sigcine njalo sadiliza i-technical team yama-Warriors, kusitsho ukuthi sizalazisa ngamalanga alandelayo ukuthi ngobani abatsha asebekhona ku-technical team yama-Warriors.
Uloka uzibambe esidukwini kwimidlalo elitshumi lane lapho iqembu lakhe elinqobe khona kanye laba ngutshikile obhanqa kwimidlalo eyi-92 lanqotshwa kwimidlalo emihlanu. Ubesebenza ndawonye loLloyd Chitembwe kanye loThandiswa Ndiraya bengabasekeli bakhe. UThembo Chuma engumqeqeshi wabonozinti, uWellington Mpandare yimanager. Kwathi emidlalweni emibili edluleyo uBenjani Morwari layo ubesebaphathisa engumqeqeshi wabagadli. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, inguJoseph Njanji.
Singeke ehlukani izihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelozwe zisiya ku-lockdown level 2. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxidus Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni. Kodwa abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.